Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando lokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku 18 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by election ngenyanga ezayo.
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibe sikhangelela kubi abacabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele iZANU PF.
Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilizelwe izakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu ababulewe ngumbane.
I-climate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi uma kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s ithi uhulumende sokumele abhadale izisebenzi zakhe imali edlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga.
Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiya ku-section 65 osivumela ukubhikitsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by election ngenyanga ezayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wafaka ilanga langomhla ka 11 kuLwezi ukuthi kuvotwe esigabeni lesi kulandela ukubhubha kukamnumzana Christopher Mutonori Rhodes owabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho lukaNcwabakazi. Ekhuluma lomsakazo weZFM Stereo izolo, umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka uthe inhlanganiso yakhe izaphathisa ibandla leZANU PF nxa lingafaka isicelo. Sixoxe lomsaka olandula ukuthi inhlanganiso yakhe ilobudlwangudlwangu.
Thina njengenhlanganiso eye Forever Associates Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla leZANU PF lisibize ukubana silincedise, ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi-affiliate umntu leZANU PF, sikhona ukubana iZANU PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama-election. Ngakho-ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama-volunteers ethu awe-Good West bakhona balindele ukubana iZANU PF isitshele ukuthi sihambe njani, sisebenze njani. Ngomafitshane thina ihlanganiso yeFAZ ikhona ivula amehlo, ivula indlebe, imelele ukuncedisa ibandla leZANU PF.
Manje njengoba abantu abaningi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho, liza kuthatha njani lina lokho?
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibe sikhangelela kubi abacabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele iZANU PF. Ngakho-ke babe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthiwa iFAZ isincedisa njalo kuma-by election. Sikhona ukuncedisa kuyo wonke ama-by election engabe khona, singabizwa siyancedisa. Asilani lokuthi laba abangasithandiyo bakhulumani, bakhuluma njani ngathi. Siyakwazi ukuthi kuningi kade bekumele bekwenze, befuna ukwenza okwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli. Ngakho-ke babe bekhuluma okubi. So thina ibandla lethu eleFAZ or inhlanganiso yethu eyeFAZ, thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo, ethokozelwayo ngoZulu lweZANU PF.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka umkhokheli wenhlanganiso yeFAS. Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilikelwe yizakhiwo kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu abachaywe ngumbane. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi bengahlanyeli kodwa bethathe leli thuba kuphendula amasimu abo ngoba lelizulu alisoze line okwesikhathi liyinsewula. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqele umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ababonisa ngeze science lezo cwayisiso bekhuluma ngento ethiwa yikuguquka kwezomkhathi okuthiwa yiclimate change. Yizo izinto esizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo ongalandelelekiyo futhi nxa kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele so yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqotho kubelo le monakalo izulu lakhona linxa lithe lana line litshiye lidale umonakalo omkhulu. Ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi i-climate change ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature umhlaba usutshisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu outer space elangeni usibhobokile kumbe isivuthukile ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo intuthu esithunqiselayo esithunqisayo ngama-industry ethu lezimota. So yikho okutsho United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi climate change ikhona.
Sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ngani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathini ngalokho?
Yikho kuboneka khona okutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona libe libuye kangamandla libe lolaka libe leziqotho kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazijwayelanga?
Kusase umsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa adaptation baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Ngiyangitheke emaNdebeleni ngapha abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu njengendlela esilima ngayo. Abantu bese sikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha, sibhubhuda umhlabathi sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani lamazwe athuthukileyo ama-developed countries wonke umuntu sesitheneka kubuyelwe ku-state sendalo kungabi le-industrialization. So sikhangela ukuthi abantu saqhubeka sifundisana labo senza imikhankaso sisebenza lengatsha zikahulumende lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo lamankampani ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka uyanjalo uqhubeka uguquka. Basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo ingumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba umnyaka ususiyaphela inhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni e-ATUS ithi kumele izisebenzi zikahulumende ezivalisa amatitsha la ziphiwe iholo elingamadola adlula inkulungwane i-$1,260 ngoba ukugugudeka komnotho sokundlondlobala. Isilinganiso semali efunakala ukondla imuli elabantu abayisithupha isingamakhulu ayisithupha 6 million Zimbabwe dollars, siyaphinda njalo 600 Zimbabwe US dollars kumbe 2.4 million Zimbabwe dollars. Kodwa amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende zihola imali engamadola angamakhulu amathathu US $300. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala sikhangela umnyaka vele ususiye kuphelele, but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi, covered datum line $600, ibasket for a family of 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyele emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende particularly ababalisi, RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu, iyabe ubo 30% plus. Sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line yokuthi vele ungabi ngumyanga wenu. I-poverty datum line ime ku-$600, isebenzi zikahulumende thola 300, meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile. Sikukhangelayo asikhangelela ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle, sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu. Sizwe abanye bekampeyini ukubuza ilizwe besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi, nyika enobakwa nebene bayo. Aba obene belizwe ibona ababadubekayo phandle, okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi i-diamond lelo kuthiwa yi 2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani. I-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini? I-basket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwaphila nge 2.4, kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700+ US dollars, bakhathana nokufika eduzane. Kahle kahle tsho ukuthi sisadlala empilweni, sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savote. Abantu esibavoteleyo babuya bengugovernment omutsha, ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu babo abadubekayo, but kathesi ugovernment lwani ozimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena.
Manje pho njengoba ukhanya seleke layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba, kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo?
Thina njengezisebenzi sikhangela uhulumende njengohulumende omutsha. 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha. Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiyakikho section 65 osivumela ukubhikitsha. And nxa uhulumende omutsha yena lo okwa 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi zilokho, izisebenzi siyabumbana njengakathesi, khangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi, uhulumende omutsha kumele ayethu ukuthi izisebenzi kazihole. Nxa yena engaphuza ukwethuka, izisebenzi zizamkhumbuza sezizithethe isinqumo sika-section 65. I-section 65 uyasivumela ukubhikitsha, uyasivumela ukutoyitoya, uyasivumela ukutraka, uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuye emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Did you see me? Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abahlanu ababhubhe ngemva kokutshaywa ngumbane ngesikhathi kusina izulu lesiqotho ngomvulo. Oyedwa ubhubhe eGokwe kuthi abane abemulinye ngabeBuhera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe utafatswa kavinga owekaloma ngemva kokugamula wabulala omunye undoda kade ecabangela ukuthi uthandana lomkakhe. Okwamanje sengitetela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonani wasaka balaleli baba. Yayisigwela kithi leZimbabwe sekude ukuze sinqobe le mpile. Ngoba mase senabantu abanjabo sengizothabanga. Abathi ababhekele nje kuphela izisu zabo ukuthi kungathiwa nanti qatha yenza lokhu, yenze lokhu. Abantu abanjabo sengizothabanga. Lalesi sikhulumeli sakhe lesiphalikuphandibhugeni. Akude la esiyakhona. Ngoba nanku bazisukelana bamakana netriksi. Yebo kukhona izinto abazisolayo kodwa ngithi ngabe bayekile izinto ze-CCC bafona umo kwabo lokhu abazakwenza abantu bebone bekuthande nxa bekujabulela bebanani. Manje kathesi baphenda ukudiliza nje i-CCC ngoba bephiwe imali yizando Khalipani. UKhalipani kugeneze ezingathi uyakwazi ukusikhulume esikhulumela ngaphi izinto zisonakala kangaki izanu iganga ngathi kani waye bengamaki izanu-ke lebhola ngoba lapho kuyaze kulunge khona lela elizwe hayi abantu bazalilahla ithemba ngeke lilunge lela elizwe ngoba sigcwele inkohlakali zabantu. Khalipani Bhugeni lalo usengezochabani bakhohlakela abadala labo akulalokhu abalulungisayo bamosha wesi kungathi uyalungisa leyi i-CCC bekulibibande besibhekele ukuthi lingazama ukukhiphizana yona banika izano amandla
ke sebeni njani. Hayi siyabonga sekwenzile usekhitha jenerali wezanu khangelele ukuthi umdenda uzayikhipha le 70 uzayikhipha le 70 leyi njalo khangelele ukuthi usekhitha jenerali uzaqhubeka arikhole futhi abanye njengoba igemu edlalwayo kathele ngezanu p f bedlala amagemu okuthi okungahlonitshwa ungahlonipha abantu. So usekhitha jenerali wezanu sekwenzile 70 kumele iphume 70 kumele iphume. So siyabonga umasinga ngilapho kobulawa iphumile emadokini.
Istudio 7 sawubonani salubonani lonke emakhaya nasemadolobheni. Yazi into engiyithandayo mina ile nto eyenziwe eyenziwa uChabangu noKhalipani Bhugeni ngaloo le nto le ngiyayithanda le ngiyayithanda kakhulu noma bekhona abanye balokhu bebuya ngokugxeka oKhalipani be-DABC emvathi kwashwa kwenzakalani kwenzakalani mina kodwa le nto ngiyayithanda futhi anginxusi bani ukuthi siyithande. If wena unengqondo ezipheleleyo ungemathibeleland kunokusebenzisa kahle iy'ngqondo zakho umamele ukuthi labantu bakhuluma ngani nawe futhi uzoyithanda ngoba la madoda alwela ukuthi singasetshenziswa ile zinto zempumalanga lezi zingasihambeli phambili ezintweni zisikhethele abantu ukuthi la thina masitha kube nje bona bathi hayi hayi yithi esiphambili sifuna kube nje yinto le amadoda la alwa ngayo. Nawe kade ungakayizwisisi awuzame ukuyisisisa kahle ube lesisombululo obususitsho ukuthi wena uthanda uthanda ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga na kuyo yonke indawo ufuna ukuthi bakukhonyele na mangabe ufuna bekukhonyele continue bekukhonye thina ke singafuni lokho nathi sizohamba nalabo abantu abangafuni lokho.
Studio 7 Studio 7 mina nabalaleli nabalandeli bonke jikelele sizwa njezendawo zethu zoxotshiswa namalozeni ezanu ababaxotshe especially njengabantwana babomnangakho ababakhiphe kwenze ukuthi ilizwe libona kauthi ilizwe akusikhampani ilizwe labantu nabomuzi wakomnangakho anti amethi ikhampani yabomnangakho ayikothi libuliswa isitina sikagiliti khona iso silibulisayo daye abayenze fanane njalo abaxoshwe be-CCC.
Umsakazi ninjani umsakazi we-Studio 7 ayithina siyaphila nje sibona imvula lana kule South Africa eloke inetha maqeda kunetha yenza umoya. Umsakazi ingachitha isikhathi indlela kule yokuxotshiswa kwamalunga asephalamente alaba abantu abayi-2 usengezwe uShabangu loyo nalo omunye we-ZANU PF. Yazi ngithi abantu abayekele ukudlala lokho abakwenzeka kudlala impela badlala ngesikhathi sethu isikhathi sokuthi kusetshenzwe kusetshenzele umphakathi owavothayo usithi uvothela abantu obathandayo baqale bebangisana ngokuthi i-ZANU PF iqilibezele manje sibephumile kulokho okuqilibezela manje sebengene kulokho njalo futhi okokuthi bona afuna ukuxotshisa amalungu amaphalamente pho kuyosetshenzwa nini uzulu ulu uyasetshenzelwa nini umsakazi uyasetshenzelwa mhla ku10 yazi lento eyenzakala eparlamenti ngathi ngumandlwane nje kudlala ukudlala umandlwane nje ngempilo zabantu abake beke nje ukudlala ngabantu basebe bahlangane bakhulumisane lawo bakhethwe eparlamenti ngabantu kwathiwa bazobamela eparlamenti abayeke benjalo nalawo beza eMPF bakhethwe ngabantu kwathiwa bazomela aba umphakathi ngaseparlamenti abayeke benjalo hayi lento leyo ukuthi manje ukuthi lo macashelana kwaqoshwana kwaqoshwana niyayibona kodwa lento leyo ukuthi isikhathi siyahamba uye manje sebeqalile ngoba ovele ilizwe lethu limdlondlobele limadlondlobana nje limadlondlobele nje ingenye indlela kodwa ke into abantu kube busy ngayo yokuthi babhizi baqosha amalungu eparlamenti kuzoba siza ngani khona lokho niyayibona kodwa into enzakala ezweni lakithi umbuso ngathi la abantu bezwe lakithi bahlulwa nje umbuso nje umbuso ngathi uyabahlula serious ngiyabonga umsakazi ngenawo amaningi dankini
studio 7 ngithina njani basakazi labalaleli lokho osokwenziwe kuzani uPM ukurecola ama members of parliament ayisebenze akumangaze uma ungayibhekisisa kahle lelo daba indlela okwenziwe ngakhona uqala utshaba wabiza abayiqedi namhlanje manika kurikhole 7th amalunga ezanuphiyefu kubonisa sobali ukuthi liqhina lezanuphiyefu ukuzama ukususa amanyala abawenzileyo ngokuriga sebebonile ukuthi babanjiwe ngobugebengu ababenzayo kuma-elections so le kuyindlela yokuthi bangaziyanisi ngoba imibiko ezeke lesede AU European Union bavele bachitha ama-results kokhetho so mnanga uhlanipha kakhulu ungangukuthi uzama ukuthi angazifaki amehlo abantu ezasuka kwenziwa kanje so akusonto okumangazayo kuliqhina lezanuPF ukuthi kube lokhetho olutsha ezimbabwe so iqiniso eleleyo ngiyabonga okukhulumayo ngezintsha ziyamgogoda
sanibonani sanibonani kustudio 7 ibingelela bonke abasakazi abantu bakithi Zimbabwe besicela ukuthi nganithwa kwenza ukuthi sincediseke ngokugebhelwa idamu endaweni yaselugamba kwesikhobokhobo inkomo zakithi ziyahlupheka ngamanzi sibhompela mchokotho siyacela ukuthi nganithwa igovernment ingenelele nabantu abangasichaza nje bekule damu elaphekwa kudala lamanje lokhe kunjalo kungakayenziwa kodwa siyacela ukuthi sincediseke lapho endaweni yaselugamba amanzi ayedlula sifisa nje ngantwake bambeke ahlala inkomo zinathe emchokotho labantu abangakwanisa ukuthi kube lezingadi bangavula ama-business abo ngokulima kodwa silamanzi
studio 7 njani ngizathanda ukukhuluma kancane abantu ukuthi abantu bakithi eZimbabwe kabaqedisisi njalo kababonti izani basebenzisa ngendlela ezinye kathi somunye uthi uchaba ngakho right siyulisetshenziswa izano kweqiniso sibili ukhathese bathi uyichamisa ngukhanda ukule khandelomi leyo ngintando kayiphikiswa lothongarayi batsho njalo befuna ukudiliza iphathi ye-MDC lakange bakwanisa ukuyidilisa khathese befuna ukusebenzisa kalwana isystem yabe yadlulayo futhi kuthi kuchamisa so abantu bakithi ezimbabwe bengakuvumeli khona lokho umbuso kamnanga kungcolile ngaso zile right kazange wabusa indlela enhle umnanga kwazoza kuse futhi indlela e-right ebantwini khathese ithi enzakale ezimbabwe ngamatope kuphela kusendle kusho uhlelo kungani kuqatshwana ngasakucabayi ngamnaka kwangikhona ngokwelizwe sesikhangalela okwabo uhlale kuqotshwa abantu kusenza ngiko kwakhe kuphela kwazi khathe siya abantu ulizwe lifike liyonakale nakacabange lutho kuphela bacabanga ukudiliza amaphati bacabanga ukuthi kuthane sicabangani khathesi kukhulumaukungcola into eyaziqedakali into zezimbabwe ngamatope amanyala abantu abadala benza into zamanyala lezi kuyayiyangisa kula lizwe elibuye linje lifana elaphrezensaka wezimbabwe layidoti lyanenzakalayo umbuso wezani ungcole kakhulu ungcole kungcolangcolangcola ingcekeza sibi ngiyabonga ukuphuma ngosifanda ngole mtswana eyi kuyakhaphula okwenzwa kwakithi lokho
lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Israel lamuhla ngesikhathi kule mbiko ephikisanayo eyokuthi ngubani obhombe isibhedlela seGaza lapho okubhubhe amakhulu abantu. ngemva kokubonjwa kwesibhedlela inkokheli yele Jordan ebikhangelele ukuhlangana lo Biden ihle yathi engazafika elizweni labo. Ele Israel lithi ayisilo elibhombele sisibhedlela lisethe sayicala amabutho eHamas lawo akuphikayo lokhu. Uhambo luka Biden lukhangelelwe ukutshengisa usekelo lwe-Israel lokuphathisa eleGaza ngoncedo lokudla lemithi. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi le eHamas le-Israel thina lathi sikhule ivele ikhona. Kuyadanisa ukuba abantu asebaxabana isikhathi eside singaka lokho bengakatholi indlela yokuthi behlalisane. Bona nje ikuthi i-situation yakhona seyaba ikuthi kulen one side is very powerful, other now totally vulnerable power. It will take e-willingness on the powers that be, i-America le-Israel, to ukuthi treat the Palestinians njengoba lathi ekhaya sikhalela ukuthi ife the treatment njengoba abantu nje umhlaba omkhulu sihlale. Udaba lwabo lolu asazi ukuthi kube luzalungiseka njani. I-Christian quarter is the one that gives the Israel a lot power. Yona i-Israel bona amaJuda Jesu yena benze kind of an situation yakhona asazi uzalungiseka kanje.
Sizwa kuthiwa sokulokungahlaliseki kwabantu lapha kwele Melika ngodaba lwempiyonale osekubangele ukubana olunye usane lubulawe ngoba abazali bengabesimuslim. Ungathini wena nxa ukhangele ukwenzakalayo elizweni leMelika?
Uyabona lapha eAmerica vele i-anti-Jewish sentiment ibivele khona. It has been very strong. The Nazi Party was very strong lapha eAmerica. During World War II, iAmerica yayingangenelanga World War II amaJuda ebulawa. Yaze yangena isibhonjwe iJapan. Otherwise, there was a very strong lobby ukuthi iAmerica ingene on the German side. Yakhumbula ukuthi ubaba kaJFK was ambassador to London. You are thanks to amaJerman. And fast forward, isize lapha. Yakhumbula uTrump lapha namamatches lana eCharlotte uNkazana. Lana azakhutshwe imoto ama right wing matches. Yakhumula ukuthi their chant was Jews will not replace us. Lapha asiyonto entsha. Into it's one of those things the America is angifuni ukuthi into covered very well, but ezingekho ku mainstream news kodwa ezazakalayo ezazikhona unfortunately.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Zalezela amanga phakathi komnyaka.
La malumo sikhosi idlala usikhosana esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singake ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo. Izulu lesiqotho libulala abantu abahlanu. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.